masikhanye special 7 we constitution uthi yena uhulumende kumbe even ama organization azibeleyo kumele efundise abantu ukuthi bebekwazi nge constitution so thina siyazama ukuthi lati sincedise lapho uhulumende achiya khona kumbe angalingi kule gate ukuthi lati sifundise masikhangele u section 7 we constitution okhuluma ngendaba yokukhankaswa kwamalungelo lokufundiswa kwabantu ukuthi bebekwazi mayelana le constitution so masikhangele amalungelo siyabe sifundisa abantu siyabe sikhangele nje amalungelo lawa amiselwe ibhalo luka-2018 olo constitution sikhangele amalungelo ama-civil political rights sikhangele amalungelo angama-socio economic rights ngoba nxa sikhangele i-constitution yethu leyi silamalungelo achiyethiyeneyo nxa ukhangele izigaba zamalungelo abantu
lapho lihambe khona eselifinyelele khona ikakhulu emaphandleni lithole besazi yini ukuthi simumetheni isisekelo njalo lamalungelo abo bebawazwisisa yini abantu
okukhonayo ukuthi kwezinye izigaba zasuke ukuthi abantu bayabekwazi nje kodwa bengakwazisisa okujulileyo abanye sele baya bengazi lutho vele ngogwa lemumeli bathi hhayi singavele azange silubona azange siluhambe asikwazi lutho njalo nxa ukhangela indaba ye-constitution lona vele lubhalo lolano esingathi ngesikhiwa i-true technical abantu ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kuthiwa i-constitution imumetheni so kuyabe kufuna vele umuntu efike ekhulumisane labo ngendlela abakwanisa ukuthi bekuzwisise ngesikhiwa singathi break it down to smaller things ukuthi bekuzwisise vele ukuthi kathi xa sikhangela i-constitution sikhangela into ezikhangela kani futhi bekuzwithi hhayi sikhuluma ngendaba eziphathelane lokuphila kwabo usuku lensuku nxa uvuka usuyolala mengo ukhangelana namalungelo omuntu sikhangela ukudla sikhangela amanzi ahlambekileyo sikhangela impilakahle sikhangela abantwana ukube yesikolo sikhangele indaba ezithiyehiyenezo nezo abaphila azo so siyabe esikhuluma nabo sikhangela i-constitution ukuthi kathi i-constitution ithile mayelana lo ndaba zonezi eziphethe impilo zabantu emaphandleni kumbe ngabe semadolobheni kwesinye isikhathi uyafika ukuthi bane-limited understanding kodwa kuyabe kumele kube lo muntu ozabancedisa ukuthi bezwisise okungcono njalo bezwisise ukuthi hhayi yikuyini abangakuyenza nxa singathi kumbe amalungelo abo sehlukile.